Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNtulikazi 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Asondaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esithi Electoral Act awulandelwa ngakuhle.
Umthetho ndaba we High Court uthi abamele ibandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo akumelanga bencintise kugedo olozayo. Umkhokeli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin unika umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina helicopter. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Italele High Court selinqume ukuba amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change akumelanga incintise kobulawayo kukhetho lwamalunga edala lephalamende ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-nomination court ngonhlangula. Ibandla le-CCC lithi lizaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe nguJustice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli be-CCC lamanye amabandla baphanyeka amaphepha abo isikhathi esijayele, ngakho-ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathi intambo wezemali uSiqutsamfundo uMthuli Ncube ulakho ukungena kudala lephalamende engancintisanga e-Cotri Park kanye nomnumzana Raj Modi eBulawayo South. Umnumzana Ngqobo Zitha Ndlovu ligqwetha ebelimele abalitshumi nambili abamangalela amalunga e-TCC ngokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Asondaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esithi Electoral Act awulandelwa ngakuhle ngoba unominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona i-court isivalile after 4 PM. Indaba yona le se-court ngitsho le judgment akulani lezombangazwe kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli ye-Citizen Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uzonde kabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Chamisa nguye wadala lolu hlubo.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka, kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelabulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedala lephalamende usebuhlungini obukhulu.
Bangikhuphile lami, yingcekeza nje le, yidoti, kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi singe fair play, fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu uThafaza Chimsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi ngejudgment esiphiwe yi-court namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumele angalifakwe emaphepheni ama-candidates ama-elections ka-2023. Okwamanje sisamelele ukubala i-judgment ngokugcweleyo ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
UNkosazana Fadzayi Mahere esikhulume sebandla le-TCC uthi bazaphanyeka udaba lolu edale le-Supreme Court nesiphangiphangi. Kaselelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labakubandla le-TCC asebekhijiwe kukhetho lwamalunga edale lephalamende bemele ibandla leli. Idale le-Supreme Court lilahle isicelo sikaNkosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancintise kukhetho lukamongameli. Wamiswa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza ukuphanyeka amaphepha akhe e-nomination court. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court eHarare namhla ulahle udaba le-TCC lebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lalelo bandla bengakhethwanga ukuma-double candidates. Umnumzana Tinashe Zinto ligqwetha ebelimele abalitshumi lanye 14 okuthiwa ngama-double candidates.
Iqondileyo asikhangele ukuthi umthetho uthini umthetho uyiko konoku akuseyebuyeleki emuva njalo akutshintshi.
Enye inkokeli yebandla le-TBC umnumzana Jameson Timber usola isinqumo lesi.
Sobala ukuthi indaba zombusazwe kumele zilungiswe ebhokisini ngokuvota singasoze sikuvume ukuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethile abambili.
Igqwetha lehlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe.
Baphuzile ukuletha amaphephako e-nomination board ngakho sebephumile ekhethweni okutsho ukuthi ibandla le-ZANU-PF selizangena ke ligijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo. Abantu bazinika amakhwapha sibone ukuthi kuphambaniseke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufayela amaphepha ufayela nge-last minute sesibonile ukuthi yinto okungamelanga siyikhuthaze kusaza.
Ibandla le-ZANU-PF lalile ukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakoBulawayo bayathitshimba bethi sebenqobile. Ngiyimele Studio 7 ikamera mngeza Jesus Banda.
The Voice of America, VOA.
Umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usenike umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina yehelicopter. Abamele uhulumende babika ukuba uPutin unike uMnangagwa indizamtshina le kwele Russia lapho uMnangagwa asemhlanganweni omkhulu weRussia Africa Summit. Elezimbabwe lathenga indizamtshina ezimbalwa kwele Russia okuthiwa zizasetshenziswa ukuthwala izigulane lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo. Kusenjalo ele Russia lithi lizanika eleZimbabwe, ele Ethiopia, Somalia lamanye amazwe umumbu olesilinganiso esifika inkulungwane ezingamajumi amahlanu zamathani 50,000 tons ilizwe linye ngalinye. UPutin uthi ukudla lokhu akusoze kuhlawulelwe ngamazwe aza kuthola. Ele Russia lisanda kuphuma kwisivumelwano sokuthwalwa komumbu, ingqoloyi lokunye kwele Ukraine okulempi eyesabekayo. Ngesikhathi sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe, uthi usokhuma lokuxoxa lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngolwazi ezilalo ngalolu khetho lezombusazwe eZimbabwe.
Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebetshengise ukuthi balolwazi olukhulu ngokhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngabakazi kanye lezombusazwe. Kodwa kiningi labeZimbabwe laba bathi abaselalo ethemba lokuthi ukhetho lungaletha inguquko elizweni labo. Baningi njalo abangafuni lokukhuluma ngendaba zezombusazwe besithi ziyabulalisa. Iningi labafuna ukukhuluma abafisi kwaziwe ukuthi yibo abatheni besithi besabela ukuthi lokho kungabadalela uhlupho nxa besethekelela eZimbabwe. Unkosikazi Melisi Yamkandla uthi lobanje ehlala kwele South Africa uzazi zonke izitemo zebandla lakhe leZANU-PF.
ZANU-PF hoyi, Mnangagwa hoyi, Musancube hoyi. Asivukeni makomrade, asivukeni akugezwe, akugezwe bomama. Sambeni kodlamdima.
Unkosikazi Ellen Dlovu odabuka eCholocho uthi lobanje sekule minyaka eminingi wagcina ukuvota ukwazi kahle okwenzakala eZimbabwe ozombusazwe.
Imbala engiyaziyo embili ngiyaziyo eZANU-PF oluhlaza lowe-TCC olithanga. Ukuvota ke mina ngigcine ngesikhathi izaphu igwinywa izanu.
Umnumzana Nelson Maphosa uthi yena akazihluphi ngokhetho ngoba esazi ukuthi alukaze luguqule lutho kusukela eZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980.
iZANU-PF ihlezi ukhetho ilurobha njalo. Manje sineqembulele abathi iTCC elibonakala lilamandla amakhulu lizonqoba ukhetho. Kodwa ke eZimbabwe ngokuba vele akula bandlela ke lanqoba ukhetho labaphambili labusa laphathizwe.
Lokhu kuphikiswa ngumnumzana Thabani Gumbo olokhe esaseZimbabwe othi bandla lakhe leZANU-PF lizanqoba mgceke hatshi ngokuqilibezela. Esithi umkhokheli walelibandla umongameli Emmerson Mnangagwa usenze izimanga kusukela engena esikhundleni sokuba umongameli.
Ukhangele imisebenzi esiyenziwe ngumongameli uEmmerson Mnangagwa
ugetsi uselungisisile Robert Gabriel Mugabe International Airport isichelisiwe uphakamise indlu yeparlamente entsha kulesibhedlela ezimbalwa asezidilivile.
Ngakolunhlangothi umnumzana Themba Sikhosana uthi ithuba lokuthi ibandla lezana uPF linqobe kulolu khetho lingangentunjana yena lithi.
Ngibona iTCCC engathi izohamba phambili, izithembiso abazithembisayo zibonakala zingathi zinhle. Yileyo generation eyazalelwa encindezini sebethu ukuthi ku-enough abakubonile lobuhlungu ababuzwayo kusegazini.
Umnumzana Bongani Mathe, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eJohannesburg, uthi njengebandla sebesebenze gadalala bezama ukufundisa izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa ngokuqakatheka kokuthi baphatheke kwezokhetho.
Wonke umuntu ipolitiki yosuku iyamthinta. Ukuthi isinkwa siyimalini namhlanje kudalwa ipolitics. So umuntu ongasondeziyo kupolitiki, ipolitiki yona iyamsebenza enjalo. So kubalulekile ukuthi izizalwane zonke zibekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni endezi participate, ngoba abantu bengathula nje bahlale emuva. Ilizwe liyaqhubeka, la politicians kuyawenza enze umathanda ngoba yibona ukuthi abantu abalanda.
Banengike abangaziyo abameli babo khathesi emakhansilini ledale lephalamende. Iningi alazi njalo ukuthi ngobani abakhankasela ukubamela endaweni zabo ekhethweni oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhala ngokuthi kazibhalisanga ukuvota okubangelwe ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokuvota bese-South Africa lapho abasebenza khona. Ngimelesitulo 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguThuso Khumalo.
Uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abesilisa labesifazana bebe lamalungelo afanayo, njalo abesifazana benze abakufunayo ngemizimba yabo, hathi ukucatshangelwa ngabesilisa, kubika uMavis Gama.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni lamhla eHarare obuqoqwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations Population Fund, obekuhlolisiswa isimo senani labantu emhlabeni, ukwelamisa abantwana lobudlelwano babesilisa labesifazane. Bekunanzwa usuku lokuhlolisisa inani labantu emhlabeni wonke olwe World Population Day okwakumele lunanzwe emhlaka 11 Ntulikazi, njalo kuhlolisiswa impumela ye State of the World Population Report. Umnumzana Moses Mike, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane lokunye eZimbabwe, uthi kuqakathekile ukuba kulinganiswe amathuba lamalungelo abantu bonke.
Women's bodies should not be held captive to choices made by governments or other individuals. Women must be able to choose if, when, and how many children they would like to have.
Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe, uDr. Gulnara Kadraglova, uchasise kabanzi ngodaba lolu.
To give opportunities not only a matter of choice, but also some provisions that individuals can exercise their rights in terms of health, education, employment. It's about individual choice.
Isakamuzi seHarare umnumzana Michael Mpala uyakusekela lokhu.
Ngoba nanxa yethetho ibiye kithi, lami ngimthethe wabuya kithi, kusho ukuthi laye ngumuntu oqakathekileyo. So kumele sihlale phansi mina lo nkosikazi wami, sikhulume sodwa, sikwazi ukuthi abantu esizabafuna kumtshado wethu bangaki, njalo yena ufuna ukuyenzani kusiya phambili. Ngoba nyakwanisa ukuthatha umuntu oyeyunivesithi aqede i-degree lakhe, aqede ezinye imfundo zakhe.
Umpala uthi kuqakathekile njalo ukuthi abesifazane bephiwe amathuba lokutsho abafisa ukukwenza ngemizimba yabo.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi sibanayo mama laba la, sikhulume labo, sibabone, singaphongi ukuthi ngoba mina yimubaba so kumele ngibe labantwana abayi-5 abayi-10. Yena ingakakhulumi ukuthi hayi mina baba, ngifuna ukuthi at least ngomnyaka ongaka ngibe labantwana babili.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Abigail Mumpambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso #ThisConstitution.
Kudingakala ukuthi omama namakhazana babe lemfundiso epheleleyo njalo egcweleyo uma sesikangalele izindaba, ngoba lezi ndaba sikhuluma ngendaba ezisensitive, zindaba ezefamily, zindaba ezesociety.
Kusenjalo unkosikazi Virginia Mwanikwa, esinye isiphathamandla seCommission yeZimbabwe Gender Commission, ukhala ngokuthi eZimbabwe konke ukuhambelana lokwelamisa abantwana lokunye kukhokhelwa ngabesilisa.
If they are not the ones making decisions, to at least influence the decisions. Women then also do not have informed choice.
Uhulumende uphinde wakhala ngabantwana ababamba izisu besakhula. Uthi kumele kumiswe lokhu ngoba kubisela muva abantwana abaningi abangamankazana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sengangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia liqhubekela phambili lihlasela kwele Ukraine, ikakhulu edolobheni le-Odessa, lapho libhomba khona iziphala ezigcine ukudla kanye lezindlu zikaZulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakwele Niger lithi lisekela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum ngabanye babo. Ele France lithi lisahlolisisa okwenzakalayo. Inhlanganiso ye-ECOWAS layo ithi isadingisisa okwenzakala kule Niger. Inhlanganiso le kayisekeli ukungenela kwebutho kwezembusazwe. Iqhubekela phambili imidlalo ye-FIFA World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emdlalweni edlalwe namuhla, eleNigeria linqobe ele-Australia 3-2, kwathi ele-Portugal lanqoba ele-Vietnam 2-0. Bathukuthele abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalamalunga asemiswe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edala lephalamende kobulawayo oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Abanye bachothoza umkhokeli webandla le-CCC uNumzana Nelson Chamisa abathi nguye owenze kwavinjwa amalunga alitshumi lambili 12 abakubandla leli ngumthethwandaba we-High Court. Kodwa abakubandla le-CCC bathi ibandla le-ZANU-PF yilo elenze ukuba amalunga alo avinjwe ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Ngokuselana kwenhlanhla sesifike ku-situation e-West than eka-Mgabe. Umgabe lanxa wayekuzonda kumbe kusaba wayengakakuvaleli ukuthi kumbe ekhethweni ayahamba ekhethweni ayekwenza kwenda ekhethweni. Laba esesibabona namhlanje asebesebenzisa ama-spot esivele siwazi ukuthi a-captured, a-captured ngumnankagwa lo Virginia Mabhiza kusukela kudala. Namajaji abasala benikeza izimali nguhulumeni, mhlawumbe sesibona kuvela sobala ukuthi banikeze izimali zokuthi benzeni. Nanku phela sesile judgment enje esingavumelani layo thina njengabantu nje beZimbabwe, sithi thina umuntu wonke kahambe ekhethweni odliwayo adliwe, kungabi lo muntu osabayo osuka asebenzise isandla semthetho.
Ye, ngena khonapho baba Moyo.
Ufotho lapha ukhuluma nje ngenhliziyo ebuhlungu, kodwa is speaking from the opposition which is uninformed. Yebo, naye sekakhutshiwe ekhethweni akusiko ukuthi bayazondwa, akusukuthi abathandwa, ngoba phesimele eqinisweni ama-constituency lawo abantu laba abakhuphisethweni kuthukuthela kuformation ye-MDC esike bayowina kanye silo modi bazowawina futhi kwi-by-election. Significantly awakho significant ama-constituency lawo, ngoba noma ebe-contestwa noma kade nga-contest iZANU-PF ngeke iswele 63%. Ngizathi ngibuyele futhi kuzizathu. Ubaba uPhothi lapha ukuze abe kwazi inkinga isukele ngakibo. UPhothi wabuthamisa nge-strategy sakhe lelo kuthiwa i-strategic ability. Ba-appointe abantu abasayinela ama-nomination forms. baba bababili, baba bathathu, baba baningi. Kwakhona sokule confusion. Lapha okubulawayo ngokwazi kwami kulondodo ukuthiwa ngumbuso Siso, nguye kade kuthiwa yena ngelastability kakhulu, i-signature yakhe ikhona ezeke. That's the reason why ithole ukuthi kuma-constituency amathathu azokuthiwa ebelama-double candidate. Amanye asayinelwe ngumbuso, amanye asayinelwa ngamanye ama-appointees akujabile. So benze njalo laba bantu, imithetho is very clear. I-nomination ingavala 4 o'clock. It cannot accept anything. Bona we've seen 4 of their candidates submitted ama-nomination papers actually a day after the material time. Ngoba ungakhangela izikhathi ezisayithwe ngamaphepha ahambe High Court, abanye basubmite after abanye ngama-2-1. But the Electoral Act is very clear. I-nomination court ivala ngo-4.
Yes, kuba bomlomo
ngokobulawayo ungathola ukuthi abathathi lidanga ama-provincial councillors ngoba bonke babemelela ishanisa ukuthi a-accepthe ama-councillors akhe waze waqeda ngo-4. Batesebezaa kwi-nomination court bezokungama-7-8 kokuleli and those papers were
Yes, kuba bomlomo konapho baba Moyo, baba Mlalazi kuthiwa ke ukhophe lukini la.
It's unfortunate ukuthi iZANU-PF labanye abalandeli bayo bakubona ngaleyo ndlela. Asikele nini njalo kuzeka. I-Electoral Commission ithi iyamukela amaphepha omuntu kuze kuyeshaya u-4. Umlungisi Moyo uyazi sike saba kukhetho. Amaphepha akho ungawasubmitha ezethu bawahlole ukubana ami kahle yini. Bangawahlola babona ukukhona okuseleyo bakuthi hambe olungisa lapha as long as usuwasubmithile or as long as siphakathi e-court u-4 echaya okusiyona isikhathi esakhe sibekwe yi-electoral court uyavalelwa ngitho lakhonapho. Even i-polling station ingathiwa ivalwa ngo-6. Labo bantu abavele sebe inside i-polling station belinde ukuvota bayavumeleka. I-polling station ingaze iyevalwa even before the day as long as labo bantu belokhu bekhona ku-queue permissible law. So iZANU-PF as we are saying ukuthi instead of fighting ama-political battles ku-political ground kube hamba bayesebenzisa umthetho to fight political battles ngenxa yokwesaba. So-ke inqumo lesi se-High Court abantu beZimbabwe general basibhekile njalo ibandla le-TPC selipronounsile ukuthi lizasi-aphila. So abangajabuli abakhuphi inyawo ezikhwameni omlungisi bami ukujabula ngoba udaba lusazohamba phakathi ibandla le-TPC nge-understanding yethu yasemthethweni. I-appeal to the Supreme Court will suspend the High Court ruling.
Baba Moyo, ngena khonapho baba.
Ngiyamuzwa. Mina bengingathi ukuthi siyajabulela. Bengithi ngenzela ukuthi uswazi lolu abaluthole lusuke emakhodi kalube yisifundo. Bona balibandla elingenama-structure. Yikubona manje uma sikhuluma ngokulawayo. Kulokho kuthele ama-candidate amagaki. Omunye ngowentumbane, omunye ngowephumule, omunye ngowempophoma something sokuthiwa. Labo bantu labo ngabe-TPC, labo babefayele amaphepha abo ngesikhathi and bengithi ngibuyele futhi kuyo kwabuphoki ukuthi no, i-submission yakhe is very correct. Ukuthi nxa ungasubmitha a defective nomination, as long as it's still the same nomination and effectiveness without 100 correct, they are minor. Into a signature is a matter because that's what defines ukuthi ngowaliphi bantu. Bona bathi bebuya babebuyeza amaphepha asayinwe laba ababefike ngo-4 ayesayinwe ngumbuso. Kanti le-court kwatho kubuyeni a new director. So literally kabala they have to go and fresh paper.
Lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC bexoxa le-Studio 7. Bathabe okumangalisayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana asebeza ukwenelisa ukuba izizalwane zakulelo lizwe kulandela isinqumo somthethondaba esikubeka sobala ukuthi umuntu sevunyelwa ukuba isizalwane zamazwe amabili, kubika umqondisi Dube.
Umthetho ndaba waphezulu owe High Court wele Botswana wanquma nyakenye ukuthi le Botswana kumele livumele ukuthi izalwane zalo zibe le dual citizenship, kodwa ile Botswana la kuphisa lokho laphanyeka udaba lo lemthathandaba ophezulu owe Court of Appeal. Abamile ele Botswana abasanda kwethula umbiko othi kabasaqhubekeli phambili ngodaba lolu. Lokhu kusho ukuthi okwethulwa ngumthethandaba we High Court ngomnyaka ka 2022 sokumele kusebenze elizweni. Lokhu kube izindaba ezimnandi kwabadabuka ezimba abahlala kwele Botswana ikakhulu abalemuli lezizalwane zeBotswana. Isinqumo esitsha sitsho ukuthi akusela sidingo sokuthi abeZimbabwe abafuna amaphepha awokuba ngabakwele Botswana ahlanekele ukuba ngweZimbabwe, njalo abantwana abalabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamashumi amabili lanye i-21. Umnumzana Titus Nxumalo olemuli lesizalwane seBotswana uyamukele ngenjabulo inyathela elitsha phezu kodaba lwe-dual citizen.
Ithela leli siyalithokozela kakhulu, kutshengisela ukuthi ihulumene eBotswana ihulumende yazi ngelungelo labantu ezwe labantu, ngoba iminyaka yonke le besivele sikhathazeka. Nxa ulahlekelwa yi-citizenship yakho yokuzalwa, uzwe ngani kulenye into elahlekileyo empilweni yakho? Impilo yakho ayisaphindi fane. Lanxa uphethe amaphepha lawo wabambile omabili elinye ulibambe ngapha elinye ulibambe nga, uzwa kusala ukuthi wehlukane lemvelaphi yakini.
Uqhubeke sithi njalo kibo abafuna ukuntshintsha amaphepha kutsho ukuthi akusoke kube lezidingo zokungena emaofisini achiyeneyo kudingwa usizo.
Izithupha zami zeBotswana lazo ziqakatheke kakhulu, zonke zisebenza okufana nayo. Le bantwaneni akusasihlukuluzi kangako, ngoba besiba lo msebenzi omningi okutshintsha amaphepha amaningi, amanyuzufe ungawaqedanga.
Unkosazana Sindiso Sibanda, isizalwane seZimbabwe kodwa esele iminyaka eminingi ephila kwele Botswana, uthi inyathela le-dual citizenship liqondile ikakhulu kukhangelwe abantwana.
Ngithakazelela okwenziwe ngumbuso weBotswana ukunikeza abantu i-dual citizenship. Ngitsho njalo ngoba mina nginabantwana abangu-2, ngazalelwa eZimbabwe, ngumuntu weZimbabwe, but ngihlale lapha eBotswana for 25 years, abantu bami bazalelwe lapha. So kubanika ithuba elihle lokuthi bazikhethele ukuthi bangafuna ukuyahlala ngaphi. Njengoba izinto zingamanga kuhle ekhaya eZimbabwe, bahlezi lapha kuhle kumnandi. Kodwa-ke nxa izinto zingenzeka ukuthi zingahambi kuhle ezweni leBotswana, bazikhethele ukuthi bangabuyela eZimbabwe, bayihlale eZimbabwe.
Umnumzana Ntokozo Thebe olemuli kwele Botswana, njalo laye njengabanye bakhe abeZimbabwe uthi lokhu kuhle kakhulu ukuvumela i-dual citizenship.
Nxa i-government yeBotswana isithi umntwana ozelwe li-foreigner like i-GD namaZimbabwe, he or she can hold i-dual citizenship eZimbabwe naseBotswana. It can help ukuthi lamhlanje sefuna uhambe sekuyele ekhaya, kumbe nesedecide ukuthi kumbe lapha akusahambi kahle, sekudecide ukuthi ehlala kwelakini, kube lula kuye.
Okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana, umnumzana Sifas Chuma uthi indaba ye-dual citizenship ibuye ngesikhathi esiqondileyo.
Silabaningi lapha asebethethe lapha, asebethethwe lapha. Uyathola ukuthi umuntu wakhona se uyafisa ukuphila indawo zonke. Abantwana bazalwele lapha, labo bayafisa ukuthi bazikhethele ukubana kumbe omunye abefuna ukuba i-citizen kundawo zonke, ngoba uyabungakwazi ukuthi impilo yangaphi. So iningi labo kuba nzima ukuthi akhethe umntwana ukuthi ukhethe ukuba umZimbabwe kumbe ukuba umTswana.
Omele iZimbabwe kwele Botswana, umnumzana Henry Mkonweshuro ubonge okwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo esitsha sombuso esika-2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
EleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship. Lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013. Ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe, iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi, njalo lathatha amaphepha okuba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Bilitane, Melika kanye lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokhetho oluzayo. Singagqibi uhlelo lwethu othi sikhangele besilazo. Umthethondaba weHighcourt uthi abamele ibandla le-CCC koBulawayo akumelanga bencintise kukhetho. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo umthombo sithoba uGibbs Dube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.